Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usevalise ezinye izikolo kwezinye izigaba walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamusha. Amabandla ezombusazwe asiphoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni kobulawayo.
ZANU-PF ibamba abantu ngamanda ibatshela ukuthi bethenga amakhadi ezanu-PF ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi akusilo qiniso.
ZANU-PF kayithathi mali ebantwini abathengisayo, abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.
Gambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngomkamongameli weleMelika unkosikazi Jill Biden obeke umakhelwane eNamibia kungakusitshone.
Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke la amazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunzinyo lolabalwenzileyo abalivakashelelani lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevalise izikolo kwezinye izigaba zelizwe walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Ezinye indawo zokuphephela esigabeni seMathebeleland South izikolo, amaklinika lezinye izindlu. Iphephandaba leHerald lithi izikolo zezigaba eziyisithupha ezibalisa iManicaland, Maswingo, Matabeleland South, Mashonaland East, Mashonaland Central leHarare abantwana abayi esikolo lamhlanje, kodwa abamaboarding baza kuba behlezi ezikolo bengafundi besendlini. Abantu abathengisa ezitaladeni sika 5th Avenue kobulawayo ababikwa bevale kwezinye bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo besekela ibandla leZANU-PF babikwa besethesa icala ibandla leCCC ukuthi yilo elikhuthaze amapolisa ukuthi axotshe abathengisayo laba. Kubikwa kulimele abanye abathengisayo lamapholisa kamanisipala. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu utshele iStudio 7 ukuthi abanye abathengisayo laba balala ezitaladini okuyikwephula imithetho yaleli dolobho, yikho bedudulwa. Uphinde wathi balethemba lokuthi umkhankaso abawusungule izolo wokududula laba bantu uzaphumelela. Isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso okwetheswa icala ibandla leCCC ngoba uhlelo lokududula abathengisayo laba lwasungulwa nguhulumende.
Ilunga leZANU-PF lo minister we small and medium enterprises development uThembiso Nyoni watshela amapholisa labo makhokhoba abe city council ukuthi bekhiphe abantu abathengisayo esitaradeni. Ukhona odujuliweyo. Abantu abeZANU-PF sebezama ukuthi begcone iCitizens for Coalition for Change besithi yiyo ebangele lokho. Lokhu siyakwala, thina silamandla okutshela amapholisa ukuthi abe lodlame kuZulu. sila ministry esi controlayo engayenza ukuthi abantu besuse ezidaradeni thina sila ngama councilor njalo ama councilor yethu kavuma ukuthi abantu bekhitshwe ezidaradeni into esikhona nje ukuthi iZANU PF iyakampena iZANU PF ibamba abantu ngamanda ibatshela ukuthi bethenga amakhadi eZANU PF ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1 iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo besole iCitizens Coalition for Change iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo bethelele iCitizens Coalition for Change libe libandla elisolwayo kodwa lokho akusoze kwenzakale ngoba abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF yela manga abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF iyo ethume omakhokhobo ukuthi bakhiphe abantu esitaladeni
sizwa kuthiwa kukhona ukungezwani phakathi kwamapolisa kamanispala labantu bona laba kade betshengisela bathini kathi ngodaba lwamapolisa la
uyazange kube lokutshengisela into eyenzakeleyo ukuthi amapolisa awe riot labo makhokhoba babambeni lamhla basusa abantu esitaladeni ku 5th Avenue into esuka yenzakala kwaba lelunga leZANU PF elitshele amavendors ukuthi bengasuki esitaladeni khonoko besenzela ukuthi betshele uZulu amanga ukuthi iCitizens Coalition for Change here ethume abe riot police labo makhokho ukuthi besusa abantu esitaladeni into emqoka ukuthi uminister Sthembiso Nyoni nguye owafaka leso sinqumo watshela iCity Council omakhokhoba ukuthi besuse abantu esitaladeni so amanga lawo esiwabonayo vele ngokuzama ukungcolisa ibandla lethu ele Citizens Coalition for Change njalo ngakhangela iCity Council yakobulawayo ilama councilor angu 8 kuphela awe Citizens Coalition for Change idolobho lakobulawayo lilama councilor angu 29 so nanzele ukuthi ama councilor ayi 8 ngeke akwanise ukuthi abeke isinqumo sokuthi abantu bekhitshwe esitaladeni lokho elikuzwe emsakazweni ukukhunywa yeZANU PF ngamanga vele sokuyinjwayela iZANU PF iqamba amanga kakhulu ifuna ukuthi ithandwe ngamanga into esiyenzakele uminister Sthembiso Nyoni into ayibekileyo yenza ukuthi namuhla omunye umuntu adutshulwe aluba uSthembiso Nyoni kakhulumanga ukuthi abantu besuse esitaladeni aluba namhlanje asila muntu odutshulwe amapholisi unalawo awe City Council
lo ke ngumnunzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesiphatha amandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma othi ngamanga ukuthi abantu laba ngamalunga ebandla leZANU PF
iZANU PF njengeparty asibhadalisa abantu ukuthi bathengisele esitaladini lo ngumsebenzi weCity Council umuntu nxa efuna ukuthengisela esitaladini angithi iCity Council iyanika lokho kodwa ngamabase okuthengisela khona abantu babhadala ecouncilini ngale bengabe bekhona abantu abayenza uhuquluza besenza icorruption bebhadalisa abantu bebatshela ngokuthi iZANU PF mhlawumbe iyo eza bavikela asisebenzi njalo thina sisebenza silandela umthetho dathi nxa sinje sila ukuthi sicelele abantu bethu ecouncilini indawo zokuthengisela noma nje vame ubana si encourage ubana omnye nomunye azihambele ayodingela indawo yakhe yokuthengisela andubana akwanise ukuthengisa khonapho so loko ukuthi kona abantu babhadala kuZANU PF imali zokuthi bathengisele estradini akungeke kwaba liqiniso ngoba akula bhuku kumbe i-receipt evela eZANU PF ithengisela abantu ibhadalisa abantu ubana bethengisele estradini well okwamakhadi njengamabadlonge nje siyaphuma lathi siya kuma-outreach sidinga lapho abantu khona kwesisikhathi kulula abantu landa abantu laba abasebenzela khona kwenza into engawaphazamisi ekusebenzeni lokuphandeleni imoli zabo ufike kwabantu bakhombisa abafuna ukujoyina umhlangano bethenga amakhadi babevunyelwe ukuthi bekwenze khonokwana sibabisele eduze njengakhonokwenziwa yizek kumbe abakomsitheli ukuthi kwesisikhathi bayacela ukubana baphume emahofisini abo balanda abantu ukuthi kwenza ukuthi kube lula ulanda abantu ezindaweni zabo bebathathisa ama-birth certificate estisa ukuvota lento ezinjalo so lathi sivunyelwe ubana sikwenze konokwana ukulanda abantu laba abasebenzela khona kumbe abahlala khona sibathathisele amakhadi kwenze ukuthi kube lula kibo kulokuthi bebehamba imanga emide besiya emahofisini ethu kodwa njengoba ngitshilo ekuthengiseni iZANU PF kayithathi imali ebantwini abathengisayo abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso yezisebenzi ZCTU isisole ukudutshulwa kwabantu abaphila ngokuzithengisela esitaladeni ngamapolisa kamanisipala kanye lakahulumende ebaxotsha lapho abathengisela khona. Okuningi asikuzweni kungxoxo enzwe nguNtungameli Nkomo Studio 7 lomnumzana Ambrose Sibindi.
Kama industry yafana abantu abo basebegcwala ezitaradeni. Elesikhalile kakhulu ukuthi abantu bona bana azokufanele kube le ndlela yokuthi bakhutshwe bayefakwe enye indawo. Okuba nzima ukuthi ungabonga ukubakhupha kuphela ubaxotsha uyoze ukuthi bazabuya ma. Ngoba sinazele bona abantu abantu kuyindlela abaphila ngayo. Lokuthi babhadale amarenti, babhadale ama-school fees, babhadale ezibabadingayo imali yana bayithola khonapha. So ke siyajabulisa ukuthi hayi abantu akube nesilele khulumzane lokuthi ayidalo. Kubona ukuthi indaba le iresolva njani abantu abana bakhondelwe yindawo ngoba nokusukuluzana kuba le ngondo yokuthi property iyalimana abantu bayalimana impilo ziyalahleka kube futhi abanye abantu abavela laba abasengondini so kuyikho ke njengezimpazo khonge ukuthi hayi iyasikhayela ukuthi kube lokuzibhaqunyalo kufana kodwa ukuthi abantu kube le ndlela yokukhulumisana.
Ubona alubana bethe bakhitshwa khonapha abathengisela khona besiyahlaliswa kwezinye indawo kungaba ngaphi lapho Sibindi ngoba egodini siyabona lalamhla lokhe kungakapheli.
Ye, uhlupho esilabele lokuthi kathesi abantu abana bakhutshwa ngale kodwa sinandela futhi nangale ukuthi lapho abantu ababethengisela khona egodini akukapheli. Okunye okwenza abantu bazathi bavusa inkomo ukuthi manje kwenzakalani. Aluba ikhansili yaqala ime ithethe indaba egodini ngale ingazichethe egodini abantu bafake khona phana. Sesokubona abantu abantu bengathiwa ngoba indawo zokuthi abantu bahambe bahambe zinenge zona. Ngoba uhlupho esilabele ukuthi abantu bafanele ukuthi kukhulutshwane labo bafunde ukuthi imali ayikho kuphela edorobheni lapha esithi nayo i-central business district wananzela sama-complex abantu bangahanisa khona ngale lezi yindawo eziyuzi abantu abangayakhona kodwa wakhathi ezikuthi engxenye aluba indawo yebhotileni yaphela abantu bafake khona abantu abafakwayo seso laba nanzela ukuthi bangafakwanga manje ukuthi bajujulwe ngale ebhotini futhi beyangangeni sibona ngathi kokwenza ubone ngathi abantu baxokozela bengabe ukusuka ngoba bona ngathi bona ngathi beqoda bezakuyambe nokhansili eleyi indawo abayezele bethiyo abangahlali kiyo.
Uhulumende yena esingathi i-central government kule ndlela engangenela ngayo yini lapha baba Sibindi ibe ngumlamlankunzi kumbe layo iyaphatheka kulolu daba?
I-central government phela singakhohlwa ukuthi lonto besikhuluma ngalo abantu besiyagcwala ezitaladeni bedinga imali imbane lenkulu nguhulumende mani siyananzela ukuthi ngeke kulawo sihlaziyo ukubana siyindawo eqakathekileyo kwakuthiwa i-industrial hub lezi ndlela abantu abaningi lapha eZimbabwe nxa ukhuluma nge-industry bukhuluma ngobulawayo so abantu bonabane sibabona bejele ezitaladeni abantu abasebenza kumakhampani akobulawayo makhala amakhampani amaningi ayeqatha abantu ama-4,000 ama-3,000 kodwa lawo makhampani avala kathesi okungamatshethi so sithi nuhulumende lawo lo mlando ngoba okwenza amakhampani avalwe kuyindlela uhulumende awuyehluleka ukuba bezomnotho obuhle amakhampani agcine evali kodwa ukuthi uhulumende yena lawo belo mlando wokuthi engxenye azame ukuthi azomlamulankoni kodwa kuyaqiniswa ukuthi lapha yena umi ngakhe lamlandani inkunzi ukuthi yabelie ukuthi ama-industry avalwa abantu abana bafume babuyele ababesebenza khona nokungenza ukuthi ngaphandle kwakhona okwasibona uhulumende yenza ngoba kungagayela laye zelindawo ezinea lezi yehluleka ukusebenza kuhle ngenxa ukuthi laye ezomnotho ziyamehlula.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Lokhe sikudaba lunye izakhamizi zakobulawayo zithi kuyadanisa ukuthi ikhansili yaleli dolobho ayilamandla ukuxotsha kokuphela abathengisa impahla ezehlukeneyo phakathi kwedolobho bengelamvumo njengalokho kwenzakale izolo baze babuyele endaweni zabo zokuthengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Komazana.
Mina njengezakhamuzi ebethi kukhangelele sekukhangeleyo yikuthi sifunda futhi sinanzelela ukuthi amakhansila leli dorobho abaselamandla abaselakho kokutho ngaleli dorobho njengabantu esabakhethayo ukuthi ngama-sitfakazi ethu. Yona nalinto kuyokwenzeka muva sithandekile kwabizwa umhlangano kwabizwa lamapholisa la nenhlanganiso yabona babantu ngoba bathi bona ngabe-ruling party. Lowo mhlangano kawusaphumelelanga bafika bathi bona kabakhulumi nxa omkhulu wabo engekho kuthenge neprovinsi lakanye kwaba yisizathu sokungayiphambili kwalowo mhlangano. Kwakhomba mhlophe ukuthi abalawo amandla bakhona abalamandla kokutho nokwenzakala kuleyo lidolobho nanxa likhangele yibo.
Njengenhlanganiso lina kukhona eliyake likuxoxisane ngalolu daba?
Ngibabaze kakhulu, ngiqoxisane nakho kakhulu ukuthi khona sekuyaba yona limpilo. Kuthukuthi ilizwe leliphela selibuswa kumbe seliyi-one party state. Now, ilo mhlangano sizawuhlala njenge-executive council yebhuqa, sizaxoxisana ngakho kabani kakhulu ukuthi nakuze hayi ecouncil yakobulawayo usengumuli party.
Kahle kahle kuyini abantu abakusolayo ngalabo abathengisayo laphana?
Bayaphiwa izindawo abantu abathengisa edorobheni kuyo yonke imigwaqo. Labana bafika bezihlabise indawo lapho abazihlabise khona, akekho omunye ongaziyo wangakibo ongaba khonapho. Isiphenduke leso sithi kumbe lokho kusidabanyana kuse kube yi-territory yabo. Uyabona ububi bakhona, bona babonakala sebekhona, abadluli kukhawuzile ukuze be lapho abathengisela khona. Yinto kusolakala kakhulu boy thina njengezakhamuzi asikhanyeleli ukuthi kube labantu okuthiwa bahlezi laphana nebaphile laphana ngokuthi ngabavela kuliphuhlangothi kumbe inhlanganiso.
Kuyini elibona ngani kungenziwa ukuthi udaba lolu luphethwe?
Ngibona ngani na isithi council enemezela umhlangano wamazendazi ngela ngelithile zibize zonke inhlanganiso lamazendazi wonke abuye. Kube labanye abantu ababuyayo bethi kuwona lo mhlangano thina kasikhulumi zipho ngaphandle kubuye ubani wangakithi. Isithembiso izinyelayo walolonga kwasala nje abantu bezivuza ukuthi kambe lokhu akhuluma ngami ukuthi bazenzakale uqinisile yini kuzizivele engaphilanga kulabo abakhangele ubulawayo kulelo gatha leleyo phathi yabo. Yikho naye kwamehlula ngoba ngemva kwakhe isithembiso kakukho kwasala kuthetha kumbe okwathethayo. Ubulawayo kasiyomuntu wokulisana kumbe owe-violence. Kuyabe sekumele ukuthi sihlale phansi labo nabo abakhulu abakhiwo yilabo bantu ukuthi bona kabayenzi lukho lwana engatholi. Yikho sesekukhangelele ukuthi simbize kumbe simnike njengoba sibonana laye ngayiphi indlela evumayo ukuthi sibonane laye.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili awe Harare, u-Elvis Borweri loTafatswa Matoro ababotshwe ngemva kokutshaya umkhokheli wenhlanganiso yamapostori for ED umnumzana Lloyd Gwazira. Ababili laba babikwa bethese uGwazira icala lobuthakathi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa usenikeze izibhedlela zakobulawayo leHarare impuphu lerayisi yokuphekela izigulane. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, Studio 7 njani? Hayi, okhulumayo ngusiba khulu umfokanyoni. Ngiyazizwa izikhulumi lapha ziphatheke kabi ngento engiyikhulumileyo ukuthi mina ngithi MDC ayisenzeli lutho. Yebo, nami ngiyezwa lithi lina imali yonke isuke iHarare. So madoda, kusho ukuthi labo belichaza ukuthi i-CCC idla imali yabantu ngoba uma bengaholiswa ileyo mali. So imoto lezi ezinkulu lizithenga ngani? Imizi le emkhulu liyakha ngani? Konke lokho esibona ninakho lezi tolo liyakha ngani? Ushuthi niwabali kholisi imali likuthatha phe ukwenza lokho elikwenza lingama MP CCC yabo councilor abalokho ha lingazodlala ngabantu lina. Ushuthi liza number 2 ukushiya abantu bayophuma kuzani beza kini ngabe bezo bengathi bayaphikisa kodwa yosenza lokho. Ha sesikubonile konke lokho. Into esingayitsho thina sithi hayi iMRP abantu esibaziyo sibo bafaka abazokulwa ngale abayeleli abayeli kuyakudla imali ba uyakulwa ikhululwa abantu abancindezelweyo nina lonke likhuluma kweni lokuhiliya ikhuphizana uyakhiphizana njani ingumfo wenu angeke liyikhiphe ngoba lidlala yonke imali mali ingaholiswa liyithathaphi imali yokwenza konke lokhu sikubonayo
ye ninjani hhayi ngiyayizwa le ndaba kamnankagwe esuka le eharare esiya-adresa abantu belifane kini ethi ucelebrate urobert mgabe useleplethwani lwana umuntu lwana ngoba nguye wabulala abantu abantu nabo bayaya khona uyazi abantu sometimes hhayi angazi noma mhlawumbe baya ngoba besazi ukuthi uma sebengena kubalot bazokwenza ezibukwayo bengamvoteli umnankagwe ngoba vele akumelanga bemvotele yezwa nale ntsha lesibrenoshwe izano bancoma umnankagwe hhayi yazi kodwa abantu bakithi bazofa bengabayanga hayi ma uhamba ngale ndlela abantu kumele bebone ukuthi yini eyenza kube nezidakamizwa hhayi kusiba nezidakamizwa angithi abantu abanamsebenzi le ntsha ekhulaka ayinamsebenzi ayina fork off iyahlupheka umuntu abe-stressed abe ne-depression egcina ethingcono mbheme yayibona le nto leyo so ayisebenzi le nto yokuthi bona abantu bejabulele ukuthi umnankagwe uhambe elipani wa-adresa abantu umuntu wabulala abantu bakithi wabulala abantu elipani abantu bagijima besiyagcwala kumbe kulandu
salbonani salbonani studio 7 siyaphila thini igama ngo-big boy dubisibungo uzalwa senkayi esigabeni sakwesikhobokhobo kotshisa hhayi bazali into ekhona lapha mina engingakhuluma ngayo engiyibona imbi kakhulu eyenzakalayo hhayi ikakhulu thina ngapha kwelakithi isayithi inkayi yonke akufile bazali asilamgwaqo izikolo kazikho zona ezazikhona ezikasimiti zikhatshanakhatshana abantwana vele bahamba vele akunzima kakhulu so lazo ezikhona vele zonezo ziyadilika imigwaqo vele angikhulumi sokufile akulamabriji amabriji akhona yona lawa abenzayo ngezandla okugqitshelwa khona ngenhlabathi ngamafotsholo amabhasi ayehlule kuwuhamba loba ongaba le bhasi entsha oyifuna ukuthi angayifaka kulwana umgwaqo wasenkayi amboni ukuthi angakumela lokuyana ngoba vela kula mgwaqo laphana so mina angazi ukuthi kathi kwenzakalani ngegovernment yethu ebusayo le ukuthi thina inkayi vele isifakanga kumbe yona vele inkayi kayikho kumepu ezimbabwe I don't know ngoba nankulaye mhlawukhana loba esenzana awusozuzwe ekhuluma ngenkayi awusozuthini umgabe laye waze wase ngakhulumanga ngenkayi unankagwa laye ozaziwe ezivele engakhulumanga ngenkayi so angazi ukuthi umuntu ozakhuluma ngenkayi ngoba cela uhulumende ongaba lozwelo wokulungisa inkayi ibe yi-district layo ephakathi kwezimbabwe
eyi sanibonani sanibonani studio 7 nonke siyanibulisa basakazi bethu abahle ngithi hhayi siyabonga kakhulu kubafundisi laba abasazi ukuthi unkulunkulu khona ngempela abafundisi abangalandeli ipolitiki abafundisi abathandaza unkulunkulu ophilayo abayaziyo ukuthi ibandla liholwa kanjani umuntu obizwa ngumfundisi ngempela hhayi laba abafundisi abafana nalo babo zibiza ukuthi ungunyoni nalo zibiza ukuthi yena ubani bani sibanda ucubungulayo zombusazo hhayi lakwazi ubona abafundisi mina ngibona ukuthi amabandla abo yangamabandla ngempela noma kusontwane lapho ngoba uyabona nje ukudlala ipolitiki kuphela lapho abantu labo ngabe-ZANU PF izikhulumele ze-ZANU PF bonke bobabili amakhampeni nje e-ZANU PF nasemabandleni abo ngicawadi kuyakhampeni okuhlezi nje kufundiswa ngepolitiki hhayi ukuthi mhlawumbe kushingayela ibhayibhile bese ngidlulisa lapho ukuthi nango ubaba omdala lapho umongameli wabochuma nabogawule uthi yena abantu mabebuye ezomnotho ziyathuthuka zithuthuka kanjani selungisileni lapha ibhoda yakhe laba bantu abahlukumeza abafowethu laphana futhi ngicabanga ukuthi abantu bakubo khona ngalo bathethe bonke wabagcwalisa laphana bahlukumeza abafowethu abafowethu bathwele nzima laphana i-corruption iningi bese ngibuye emgwaqweni imigwaqo yonke ifile akukho nomgwaqo okuthiwa ungcono yonke imigwaqo nje ifile yonke into elapha iloku ashiwe ulungiswa ngusmith namanje bona balokhu bephethe ilizwe bayehluleka ukulungisa noma yini emashopu ngodisemba omunye nomunye akuna-price control omunye nomunye umuntu uzifakele yakhe iprize ayifunayo hhayi ngiyabonga ingabe mude kakhulu kunengikhona engingakusho kodwa ngiyabonga
labo-ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika kambe ukukhekhelezwa kwelizwe leZimbabwe ngumongameli welemelika unkosikazi Jill Biden obe komakhelwane eNamibia kungakusichoni Unkosikazi Biden ufike kwele Namibia njalo ukhangelelwe ukuya kwele Kenya. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala nje sizonanzelela ukuthi amazwe engantshonalanga once kwaba nento elobusanction phakathi ukukhitshwa inyumbazana kwelizwe abazabe besasondela kulelozwe kuze lezo zinto zaba bayifunayo ukuthi zenzeke zenziwe. Njengobani sibona omnangagwa nethimba lakhe ubukhulu balo elezano PF bengabantu abangaphansi konsinyo oluthile yi-America namazwe ase-Europe. Ngaleso sizathu asisoze sibabone vele belivakashela ilizwe laseZimbabwe ngoba babe bexwaya ukuthi kuzabonakala ungathi sebesakha ubudlelwano nalo. Njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi isikhalo siyezwakala emhlabeni esokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njengoba manje kulungiselela ukuya kuma elections eZimbabwe, siyabona ukuthi amazwe omhlaba ayabona ukuthi kukhona okungekho okungalunganga okuqhubekayo kuleliyane lizwe. Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke lamazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunsinyo lolabalwenzileyo abalivakashele lani lizwe noma besiza eAfrika bazakhekheleza baye komakhelwane bashiye kunjalo.
Ngokubona kwakho ubona ngani imizamo kamongameli Mnangagwa yokuzama ukuthi akhumisane umlotha lamazwe angentshonalanga?
Khona kuchazaka ukuthi ubudlelwano abulunganga, ubudlelwano abuzukulunga futhi uma ngabe kuyukuthi izano isaqhubeka ngendlela esabukeka ngayo emazweni omhlaba, ukungahloniphi amalungelo esintu, i-corruption, zonke lezo zinto ziza kwenza ukuthi izwe laseZimbabwe lizohlala lilokho kuyilizwe elixwayo ngaso sonke isikhathi. Ende lokho kuphinde kusichazele ukuthi nangokomnotho alisoze lizuze ngoba izikhulu abantu abanemali abakulawo mazwe siyazi ke futhi nje njenge-America yizwe elingekubavumela abantu balo ukuthi bezofaka imali ezweni elifana neleseZimbabwe nxa ngabe kukuthi izinto zisaqhubeka ngendlela eziqhubeka ngayo. Kube sokusichazela ke futhi ukuthi umnotho weZimbabwe uzaqhubeka uhlukumezeka ngoba phela awuzukuhlomula ukuthi ukhule, ukuthi uvuseleleke, ukuthi kuze abantu abanezimali bezotshala izimali zabo, ukuthi kwakheke amathuba emsebenzi. Konke lokho siyabona ukuthi kuzaqhubeka kungenzeka ezweni laseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe asiphoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni koBulawayo. Kodwa ibandla lezano PF lithi akusilo qiniso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lempela sonto elithukela, sidibaneni njalo ngomvulo. Igama nguChris Gande.